abantu baqhubekela phambili bebhalisa ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR kodwa ukuthatha kwenombolo zamagwaliba okubhalisa sekudale ukwesaba ebantwini lokwethuselwa abanye bethi abasayi kuvota kuthi abanye sebahlalele evalweni ngoba bengazi ukuthi lezo nombolo zisiwa kuphi. Obona ngohlelo lokubhalisela ukuvota kukhomishini eYenzek wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uthi ukulotshwa kwenombolo ze-BVR ngaphandle kwendawo zokubhalisela ukuvota kubhahile. Ngesikhathi bebuza amabandla ezombusazwe bathi luhlelo lwabo ekhuthaza uZulu ukuthi bamangalele labo abazababona bethatha inombolo zababhalise ukuvota.
Thina njengezekhi lokhuyana kakukho emandleni ethu. Ama-political parties siyabatshela labo balenhlelo zabo, bathi izinhlelo zabo. Kodwa-ke nxa bekwenzela kuma-registration centers sasibakhuze sithi hayi sukani lingakwenzeli lapha ngoba lapha nizekhi esebenzela khona.
Unkosikazi Melissa Ndlovu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo emthonjeni Women's Forum uthi etsholotsho kuward 18 baqhubekela phambili behlanganisa iziphathamandla lezakhamizi bekhuluma ngohlelo lwe-BVR. Ethi inkinga ezibhekane lezakhamizi lezi yikuswelakala kwezithupha ukuba bayebhalisa ukuvota ngoba ukuze uthole isithupha kudingakala izinto ezinenyi abangalazo.
Inkinga enkulu omama ababhekane labo yikuswelakala kwezithupha. Omama abaningi bazithola bengabantu abaswela izithupha zokuthi bahambe bebhalisa. Yebo yebo i-Registrar General's Office sike yahamba yabhoda. But indingeko ezifunakalayo ukuthi omama bakwanise ukuthi bayeregista yi-problem angani babhekane layo kakhulu. Njalo nxa bengela ama-birth certificate lama-ID behluleka omama ukuthi bahambe bephatheka ehlelweni lokuregista ku-BVR.
Isakhamuzi secholotsho unkosikazi Soneni Ngwenya uchaza inhlupho ababhekana lazo ngenxa yokuswelakala kwezithupha ethi labo abalazo babhalisa kuhle kodwa uhlupho nje yilabo abahamba bethatha inombolo zamagwaliba alabo asebebhalise ukuvota.
Njengo-ward 18 ama-challenges sihlangana nawo kakhulu ku-youth. I-youth eningi enye yangikhona abalalazithupha and mengelazithupha abanye ma especially sinanzelela ukuthi abanye abantwana balobuntandane thizeni abanye baya one parent so ukuthi bethole ilungele lamabhethe nalana abanye kabala.
Ngesikhathi kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe ekhuluma ngokwethusela lokuqila kukhetho wathi balendlela eziningi zokuqila kukhetho abantu sebethi mhlawumbe eyokuthatha inombolo ngeyinye yezindlela zokwethusela abantu abazavota. Izakhamizi zemaphandleni yizo eziphila nzima kulezi insuku. Uma ungabhalisanga kumbe usubhalisile kunkokheli zebandla elibusayo uhlalela evalweni ungazi ukuthi nyathela bani abazalithatha. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.